Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ziku 16 zibandlela 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abiza omunye wabagcinisihlalo bebandla le MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi akhe ukuthi baqoqa ukhetho lo referendum yokudinga ukuzwa ukuthi abantu bemathebheleland bayafuna na uqeqebuka elizweni leZimbabwe.
So ngiyahamba yipho kukhona babize nina kuphela ngizohamba akula problem ukuthi not evade umthetho but the world is watching.
Amakhansela lamalunga ayidalele eParliament awebandla le-CCC alandula uluhlu olwethulwe liqhuku elisekela umnumzana Sengezo Chabangu olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wokhetho lwe-by-election.
Lokho nje kuyikuzama kwabantu ezama ukugcoba ngodaka singasiyo even iparty kaChabangu, njalo angeke sisupporta lo Chabangu.
Kodwa omunye osebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Albert Mhlanga, uthi liqiniso ukuthi amakhansila lamasenetha labamela idalela eParliamente baphathisa umbuthano wokusungula umkhankaso kankosazana Mo Blessing Thembo oncintisa esigabeni seChabalala phelandaba.
Ilanga elilodwa lifana lomnyaka kupolitics, awungeke ulithembe ukuthi liyavuka lenjani. Yikho-ke ubezwa bephika nje bethi hhayi baqondile la yena lo ohambise efafaza ukuthi lo okhiphe kubi singamuzwa, hhayi ephathini laye kasekho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapholisa asebize omunye wabagcinisihlalo bebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi ukuthi baqoqa ukhetho lwe-referendum yokudinga ukuzwa ukuthi abantu bezigaba zeMathebheleland lenkabazwe bayafuna na ukuqeqebuka elizweni leZimbabwe. Icelele MRP belilomhlangano we-rally ngomgqibelo e-Stanley Square kobulawayo lapho okuthiwa yikho okwethulwe amazwi la nguChilumbo. UChilumbo ngomunye wabagcinisihlalo bebandla okuthiwa basaphethe lesi sikhundla kulindwe ukwenziwa ukhetho lokudinga inkokheli olwe-Congress. Kodwa umnumzana Mqondisi Moyo uthi elokhe khokhela leli bandla lanxa kuthiwa wamiswa ubukhokheli ngoba esetheswa amacala ambalwa. Sixoxe lo Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngodaba lokubizwa ngamapholisa.
Siyabonga baba Gande kwalumba nibashwili zimonke imathebelele ntezi hall in the whole world. Into ekhona ngokuthi ngo 27 past 9 officer in charge law and order Bulawayo Metropolitan ubaba uMabhena ungifonele besithi bafuna ukungibona. Unfortunately mina bengisengiphumile koBulawayo senza inhlelo zomzabalazo ezokuthi sibone ukuthi siqalisa njani ama-referendum rally. So yikho lapho sesivumelana ukuthi sizohlangana nge-Wednesday. Indaba yokhona baba Chris Gande ngeyokuthi in Zimbabwe we don't have a Zimbabwe Republic Police, we have the ZANU-PF Republic Police. Amapholisa aweZimbabwe alubana bengamapholisa asebenza constitutional, alubana bakwenza lokho abakwenza. Into engayikhulumayo mina eralini is constitutional, ikhona emthethweni at international level ukuthi nxa sifuna ukukhululeka we have the right to irreferendum. Those are the benefits of Ives House Treaty 1919. Ives House Treaty, kuti li group yabantu li under oppression, you have the right to stand, live the Israel. Zimbabwe is under what we call nationalistic military alliance against the people of Matabeleland. Zimbabwe is under what we call electoral authoritarianism against the people of Matabeleland. So if vote in Zimbabwe, election in Zimbabwe, I told
told the MRP supporters, ukuthi umnangagwa wasebenzisa umbhobho from 1966 to 1980 ukuthi eqotha amakhiwa. He was fighting oppression. Wasebenzisa umbhobho ngo 1982 to 87 ebhuqa abantu bemathebelele. Wasebenzisa umbhobho eqotha amakhiwa ngo 2000. Wasebenzisa umbhobho at last nomntwana ozeba izolo beyakwazi ukuthi umgabe umnangagwa wamkhipha ngombhobho. So no one can be a paragon of political correctness every time. Kuyini okwenza ukuthi iworld ikhangele umuntu at his own disposal? EHarare wabulala abantu 2018, 1st August. Babulale indaba ye-protest. Something which is constitution. So thina nxa simutshela khonokho ukuthi no sikukhangele wena. Sikukhangele ngoba yena wayevuke siyathi sizitimela zamakhipha. The police iyamtshiya ayizake lize even umuntu we-ZANU-PF oyabe khulume ama-threatening statements umbe inflammatory messages. Ukhona u-Energy Mthoni. Wathi thina abantu bemathebeleleni ngabantu bokuza eZimbabwe. He wasn't summoned by the police. Umnangagwa ngokwakhe ngo-2022 wakhuluma ukuthi abantu bemathebeleleni bonke abafuna ukuhambisana abangafuna ukuhambisana ne-government uze baqhuma amakhanda. Abazange bembizi. I am a MRP co-chairperson. MRP is a political party that shares the same status quo with ZANU-PF. Nxa iZANU-PF ithreatena abantu, they don't call them, they say ababuza and the like. Ipolisi banona le.
Kungani usithi uyahamba ngolwesithathu? Kulesizathu na sokuthi uhambe ngolwesithathu hatshi lamhla kumbe kusasa?
No, into ekhona laba Chris Gandhi labalaleli, I am going there in full force ngewenzile ngiyokuzwa ukuthi bathi because thina as imathebeleleni akula nto esiyifuna eZimbabwe. Mathebeleleni pre-existed the existence of Zimbabwe. Kusegcekeni lokho kwakungena mthetho waZimbabwe ungakabuya amakhiwa la. Kwakunendebele state lama-chief lema-chiefdoms ayekhona emashonali. So thina sifuna ilizwe lelo, sifuna i-referendum. I-referendum isemthethweni, abantu bemathebeleleni benika imvumo yokuvota ukuthi lisafuna yini ukuba part of Zimbabwe kumbe selifuna ukuphuma. Uyalela nomnangama nangu sethumela amapolisa. I-ZANU-PF is not the police, i-ZANU-PF. So ngiyahamba yikho kukhona babize mina kuphela, baba Chris Gandhi babize mina kuphela. Ngizohamba akula problem ukuthi not evade umthetho, but the world is watching.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo becele lebandla eliphikisayo ele MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga. Amakansila lamalunga edala lephalamende lamasenator awebandla le-CCC alandule uluhlu olwethulwe liqhuku elisekela umnumzana Sengezo Chabangu olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wokhetho lwe-by election. Amanye amakansila lamalunga edala lephalamende batshele Studio 7 ukuthi bamangele bebona uluhlu lwakhona olutshengisa ukuthi baphathisa ngani umhlangano owenzelwa elokitshini leTshabalala. Uluhlu lolu luveze uncedo oluthiwa lwaphiwa umkhankaso kaThembo olugoqela ukudla, imali, onamnede lamanzi. Amanye amakansila akhulumele Studio 7 athe athenjiswa ukuxotshwa ebandleni engekela ukuphathisa lomkhankaso. UChabangu lexuku lakhe bathi bafuna ukuthi uThembo ancintise hatshi umnumzana Gift Ostalos Siziba owayenqobile kulesi sigaba wasexotshwa edale lephalamende waxotshwa ukuthi asuke edale lephalamende. USiziba wafaka kodwa amaphepha akhe okuncintisa emele ibandla le-CCC kodwa yena labanye abangamachumi amabili lambili sebehanjiswe emthethwandaba ukuthi bavinjwe ukuncintisa bemele ibandla le-CCC. Omunye wamasenetha othi okuthiwa baphathisa lomkhankaso kodwa besala ukuthi benza lokhu ngusenator weBulilima umnumzana Solani nje emnyama moyo okuthiwa waphathisa ngamafutha ezimota afika amalitha alikhulu 100 liters kodwa yena uyalandula lokhu.
Baba Gandhi, okwakuqala mina yindoda engazimiselayo iminyaka yonke angaze ngijambe ngiyilela le njengexoxo ngethemba ngwaqala ngangikhomenda ngoChabangu uthi Chabangu asiyolunga Secretary General wethu njalo asinayo iposini kaSecretary General ngayenza ama recalling but abantu bafisile ukusifaka endaweni yokuthi besithengise ukuthi sisupport uChabangu so ngithi kona amalunga ethu akhokhelwa ngubaba African Chamisa Triple C wonke jikelele eMatsouth babekwazi ukuthi mina ngilelunga lesise elikhokhelwa ngubaba African Chamisa ngisupporta ubaba African Chamisa levision yakhe yonke uzisikhulule abantwana baseZimbabwe lokhu okwenziwa ngabantu bahlakaniphile befuna ukudivide abantu njalo bebanga lokhu abakubangayo esingakwaziyo ngithi kabaqhubeke benza njalo kodwa uNkulunkulu asosithutha izane basebenzisile abantu yabadamba labo bazokudantshwa one day
manje lina lithini ngalolu daba
lokho nje kuyikuzama kwabantu ezama sigcoba ngodaka singasiyo even iparty kaChabangu njalo angeke sisupporta lo Chabangu njalo kulamuntu ongaziyo ukuthi uChabangu usetshenziswa izano PF ngisakhuluma nje abanye bathi ye ungakhuluma ya recall angisiba sibo labo esahamba siyalanda ama benefit olo siyalanda umsebenzi eParliament sahanjiswa imisebenzi emele sincede isizwe sakithi seZimbabwe sihluphekayo siza continue until sizaphumula emhlaye isizwe sakithi sesingene eCanaan sesikhululekile akula lokhu kodwa engibona kuseParliament okungayincedisa ngaphandle kokunxisa isizwe sakithi yikho ngithi abantu bakithi eMatsouth ngiyalihlonipha ngumkhokheli wenu njalo njengoba la ngikhetha ngaba ngusenator ngizolisebenzela angeke even le one day izibone sengingasalandeli isinqumo sasisayinayo ukuthi avogcine sinchamisa uzosikhulula so ngalawo mazwi ngithi hayi abantu bakithi babagandi uNkulunkulu ebabusise bakhulise banike ukuhlakanipha njalo bananzelele kakhulu kakhulu intwala ezingene ebantwini abakhini babenze bengcole benanzelele abantu esithi sinabo besemsebenzini yabo uyathola umuntu uthi ngihambile esikolo uthola umuntu uyakhala uhleli kadinga umsebenzi kasebenzi uhlalele nje udivider abantwana babantu uhlalele nje ukubulala ama-political party divider esetshenziswa izano PF so ngithi hayi abantu bakithi kabananzelele asiqhubekeli bakithi sisapote sadaki yalile ukuthi ukhetho lwalukhululekile njalo lathi siyatsho ukuthi isikhathi sizabuya uNkulunkulu ngowaziyo ukuthi kunini njalo kuhle ukuthi sikunanzele ngamehlo amakhulu kakhulu sivule izingqondo ngoba ngangitsho kwesinye isikhathi ebantwini bakithi ukuthi lapho esikhona sisebenza nzima ngoba sibhukutsha emfuleni esizibeni okuhlezi ingwenya khona kodwa uNkulunkulu uzasihawukela one day sizakhulula isizwe sakithi so ngalawa mazwi ngithi khona hayi konke kwenzakalayo sikubona kumalist izinto ezenziwa ngabomo kuzanywa kupenda abanye abantu abale vision penda abanye abantu ngoba kuba umkhokheli is a calling from God isibizo sibizwa uNkulunkulu ukuthi yenza lokho akupho ungena kubani loba so abantu mayangabanga kufosteli lokho uqathe ukuthi asibambaneni sikhipheni zano PF
alo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo ongusenator weBulilima ube khuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lomunye wabasebenza lomnumzana sengezoChabangu umnumzana Albert Mhlanga yena othi oseveze loluluhlu basop
hayi bakwenza lokho sababonga sathi sibili ukuthi hayi njengoba abantu bebuye ngokuningi njonga lokho esayisikukhangelele njengoba ngasho bakwenza kodwa asiqalisi ngakho sesileminyaka siyiphathi ukuthi ungakhangela nje even ku group WhatsApp yethu every meeting esasiziyenza bebekwenza sibabonga sibili kuthi laba bangazange bekwenze sibakhuthaza ukuthi next time kufanele labo babeke izimali bancedise umhlangano kodwa okube kubi ukuthi ilist sihambe yaba ku public into yethu into yangasese asonto ye public so ncanje ngoba kungani akuzwakali kuhle ukuthi iparty ihamba kanjani kambe siyichasisa nsuku zonke everyday iparty ICC ikhokhelwa ngubaba Advocate Nelson Chamisa nguye u president wethu actually nguye u caretaker ye ICC nguye i presidential cardinal lanxa sisiya kuma presidential cardinal nguye u president wethu ubaba uChabangu ngusekretary Secretary General ende laika yenza izinto yedwa kule committee eyiwe khangela khonoko okugcela nami ngiphakathi kwayo le committee abantu kabaxotshwa futhi nguchabanga likuzwisisi abantu baxotshwa yiparty baxotshwa yiCC uchabanga ngokuphela kwenzayo njengo Secretary General yikuthatha umthetho kithi abhale incwadi hathi ukuthi esuke ekhanda lakhe azenzela yona yinto esebe sihlalele phansi njengobukhokheli savumelana ukuthi hayi baba chabango esisukuvumelene lokho kayenzi yedwa phela nxa esesenza yedwa phela uyabe sokudefeata ipurpose ade irecallelwa abantu ukuthi abantu labo babekwa umuntu oyedwa so akunjalo
bona abaphathisa umhlangano nalo bakwenza bengela ukwesaba na ukuthi bengayekela ukwenza khona ukubaza xotshwa
lawo ama councillors asephika baqondile ngoba kunje kunzima ukuthi engabeki imali enhlelweni zomhlangano ngoba sibili urecall uyarecall ngoba abantu yabe ngasayenzi inhlelo zomhlangano sokumele recall ngoba kasalaleli okufunwa yiphathi kuphinde ayesabele futhi ukuthi kungenzeka ipolitics zivuka zijinjile ngelanga ngelanga kuthi kube labanye labo abathi hayi lokho kwenziwa ngomhlangano labo chawa ngasikuvumelane labo babe lethuba mbe baye court bawini uzaba futhi sezarecallwa futhi so ama MPs lama councillors baphakathi kwelitshe lembokodo kulezi nsuku kabakwazi ukuthi kusasa kuyabavuka kunjani so nxa ethe wabeka imali akumelanga kube into sihamba ibaka ifakufazi ukuthi hayi ukhiphe imali so kumele kube into esiyazi ngoba ela kusasa ngoba lolazi ngoba uyakunanzelela ukuthi khangele Harare ama recalls enzakale kathathu angaphinda futhi okwesifo yinto okuthiwa yizwi politics ipolitics one day is a long time in politics ilanga elilodwa lifana lomnyaka kupolitics awungeke ulithembe ukuthi liyavuka lenjani yikho ke ubezwa bephika nje bethi hayi baqondile la yena lo ohambise efafaza ukuthi lo okhiphe kubi singamuzwa hayi epartini la yakasekho kasozabe khona ngoba uyabe ngumuntu ocabanisa abantu
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC. Manje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio Seven divisana njani basazi bethu abahle yeah besicela bonke abahleli bekhuluma ngendaba yeGugground nabathi bakhathalele isizwe samaNdebele nabalwela indaba zeMagugground ama-politician ama-opposition konke behlangane besebenzise le-opportunity e-South Africa ukuthi e-South Africa siyivulile indlela bayakwazi kumele bekwenzeka bahlangane bedlulisele phambili indaba yeGugground bengadlulisele e-South Africa i-South Africa izayi kuyisela khona lela ehambise khona i-Israel umede kungaba i-opportunity ukuthi indaba le ikwazi ukulungiseka siyabonga
sanibona nibalaleli ku-Studio 7 nami ngibeke kancane ngimvisele lo Joseph Juma lo ukuthi evale umlomo wakhe noma uvula kalasithonzi vele iyanuka futhi lokunuka uyovala nje umuntu ekhuluma yikho emhlabeni le akunantingi nje vele esikhulunywa ngoyi-right kahle
Studio 7 Studio 7 okhulumayo ngokungena nje kuthi angazi ukuthi sengatshintsha le ukuze kamnyizwe emoyeni izizwe emoyeni hhayi umfundisi lolo isifakela yena lolo ukusanisa izandla lo akuyena umfundisi kumele nifake entweni ze-culture ngoba amasesi mamela into zenkolo kumele ukuthi equalifye entweni ze-culture ze-traditional ze-culture elanda imvelo ezamasiko kakhulu ngoba lona ibhayibhile hhayi ukuthi lichithwa njani kakwazi akuyena umfundisi leyo
ngabo Studio 7 salubanani esha yazi ukuthi indaba yabosengezwa Chabango lolo buso obuthileneyo lo lo buso obutyekileyo lo yazi iyasihlukumeza singamazimbabwes yabona sihlezi nzima manje sihlezi yasinxa sodwa ngazwe nabantu kodwa babhizi bona baligobe lilizwe balibulali lizwe liyaphambili yazosenesikhathi ngamcabanga umame kwi-Studio 7 ngicabanga uduze nje igama lakho sengezwa Chabango ndawo mnangakho ehluzwe nje sibane stress Thank you. kuvela na chikendelea kwa rai manje chanishi ya mchela ya uchaba ndo kuti uchaba ndo kusenga za mdanga kuti anga sebezi supu soba ke ukambelele nuko kuyacha kilo za mgea ya nufunu sebezi supu soba chanisa yenga kato anga sebezi soba kwa ndo uchapele anga sebezi soba kubusu ndo uche gile ya zumbezi la wa Joseph Chuma lo kawuli kwa mtu maikuma hito tiota siya shumeze ya kawuli uzo Joseph Chuma wali figeli zambeti ya kuna kukura honda yei watu hati kwa nchula lapa
tutu sebe no machinti tala ukuluma tuelu kuluma lala manto mazana la aboli lela kuluma uti ni atuwa sila matewe ene sila batuwa masa matewe leleni ila wala wanti masa matewe leleni njubi bako la wanti abasu zonda basu zonda la wanti baimpu mala hito tina sima tanda mangazi wanti wana kuluma la pimu sakazo ni kututuwa wanti wana banjulu basi sometimes wachi tutu sebe la wabu bebe yako se chozi ni lento le afi itani mwesha di chuma loka wala fane li lungu se lente fala lale sabe pala mende li lungu se lewe yonto le wabani ake si uvu me lewe yonto le wabu kaba naba anto manjo yandi nga ikapele lento le si kwa tile tina gale lento le tena suwa peke se lela bayenzu toto wako afi funi futi kini yenze wate kane kane rikabu chango bafake mkosu ule pehuni afi funi futi le yonto le jala si itande futi ange si itande futi nomo noma nga lipila ya kutela bako libeti kuti li lungu se lente wafusa itele lante lofake kulu uti lofake jele laba wani makindi ito alo kuluma
wafala zwa studio 7 za mwana mshakele zgo tawa nga chuti skati uzisikile lani ema huwafwe mwaka uchawangu sizwa se kuluma sika nga pikutuwa mwye umkholwe sisi umkholwe sisi utulida kakulumi lika uchawangu yese mzwa se kuluma nga ma kongresi yonki mto yabu nsela ma kongresi kota skazi simuzi umkholwe sisi kuluma obesibili uchawangu uchistroyile sisi sisi chete nabantu bafaka ama MP yena lo chaba ngoba esebenzana lezana zalizana imnikeza amandla ngamakhodi ewayi destroy CCC but ufuna futhi kuba ngumholi wayo kanti uqhakahlahle ukucabanga lo muntu ngoba ufuna kuba ngumholi kodwa ngapha uyadiliza futhi kanti yini into eyifunayo vele asimqonde ukuthi kahle kahle uchaba ngiyini into eyifunayo akuqondakala lekho ukuthi wena uyakhumuza ufuna kuba ngumholi walowo muzi kodwa futhi uyawudiliza ngakwelinye isayi kanti uyini into eyiqondileyo akasichazele kahle ukuthi kahle kahle ufunani ngoba asiyitholi into eyifuna asiyi-understand into eyiyenzayo
siyabingelela siyabonga sicela ukuthi abantu bezanu bona babayikhulumela futhi omsaka bona abaqamba amanga beyekele into yabo ukuphika amaqiniso maphika nkani ezimbabwe kula msebenzi akula development since 1980 thinte sicela ukuthi basenzele nabasikhiphele ujob scala ejele kuphela bese bevula amakhampani laba abantu abatshona bemayina igolide ke bephume khona thi khona bamayinane ngisho nakuphi wonke umuntu uphethe itiki wemba igolide ayiphele leyo nto leyo umgwaqo uyadilika izikolo ziyadilika yonke into iyadilika amadama asegqibelelekile wonke akwabulawayo akusela manzi ngamadama sokugcwele umhlabathi ngabo bethi bagubha igolide bejike besikhohlise besiqambela manga abantu bezanu laba ake bebesihloniphe nje into esicelayo yinhlonipho nje kancane abake beme kancane nje ngamangabo labo esenzela wona
kustudio 7 linjani basakazi labalaleli abahle ye angithi uPaulo ngobaba lo kuthiwa umkandla lo wamaoveti lo othi yena umgabe wayengcono kulo mnangakho yazona mdala wena so hayi kuzima bafowethu mawuthi wena uyadla kuzana udlala kahle mdala akunanto engcono la speduwez wena nguphi umuntu ongasitshela ngayo wakwahlala ejele nje empusweni kamgabi wakwahlala ejele botshile zombusazo wahlala ejele wangathonisiswa abantu babonele amajele manje abanye bagwetshe into ezingeke kungamakhota kucaci kukarikholwa nje into esacacile njengamandlwane ukusitshela ngokuthi umbuso kamnangakho ungcono ungcono ngokuba kwenzenjani ngoba vele kuwabeduwezi there's no even a politic yezimbabwe nje ngamandlwane kuyadlalwa nje ya akula ngitsho i-investment engabe izongena lapho kuyakhala ngikhala ngamasanshini kuyini elingabusi kahle ilizwe hayi baba umkandla ukhulile wena mdala zamani ukuhlonipha mani ilizwe lelifile ngenxa yelina ma-oveti lina lijabuliswa khona ukuyithambeli ngela nyama
studio 7 ngikhuluma nje ngingumama ocolekileyo celani usizo lapha ekhezi esen anasekondari abantwana sesizele ngabantwana baxoshwa everyday school imali zakhona too much imali zakhona umntwana ubhadala 900 rand esikolo phinde kuthiwe kufuneka 500 rand esikole leso sikhathi uma engalawe leyo mali uyajikisa ebuyele ekhaya everyday hayi sicela umsizo sibili ngalo headmaster elokhuzenini nabaphathi bakhe abahlala egedini abantwana bengasafundi kuyandi sisize kakhulu abantu abethuze befunde imali zesikolo siyazidinga singabazali.
27 njani basakazi liyaphila? Asiyaphila. Ngingalikhuluma loThulana. Ngathi azizwe indaba ezinhle lezimbi. Nanga ukuchaba ngo. La bona la lokho ophugeni bakhe bona labo labantu lamalo yakhe nala amagodi. Ekele ukuthi emtshela amanga lo uchaba. Uchaba ngosefuna amasanshi. Imali ezozithola phesha yami incishi imali uchaba uzavele nje evalele yona nje ukuthi i-CCC imali kaUchaba nje igama elifana nakoUchaba labo ophugeni singabanikeza imali. Kele kana labo bethola amasanshi isipontini yona izalo izobanikeza yini imali nokuthi bekhankase. Yonizalo khona manje ngiyabizwa nje ukuthi hayi bakhuluma into engekho wabungu ngathi babuwa ave nasibabuki nathi asibabuki silana nje siyahlupheka ngenxa yabo but siyazi into ezibatshela ukuthi asibabuki lapho amalo yakhe konke nje so nje into ezikhona ukuthi bayishaya ifakele amasanshini imali nje ungasatholi impahla ungasatholi ngihambe ethola kuzana yabonga ku studio 7 ungasalelwa lo umsawi ivoice yamba ikidluli ikizwakala.
Ngibe kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika izolo kwenziwe ukhetho lwakuqala lokudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli welizwe leMelika. Sokusele abathathu kuphela abadinga ukumela leli bandla ngemva kokusuka kwabanye besehluleka ukuthola imali efunakalayo ukuthi baqhubekele phambili ngomkhankaso wabo. Asebesele ngowayengumongameli umnumzana Donald Trump, unkosikazi Nikki Haley lomnumzana Ron DeSantis. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Hayi, mina mbona ngathi nxa sokusiza umhlaba wonke sokuhlangana ama-states wonke kuzaba lobuzima. Ngibona ngathi izinto ezimlandelayo lezi ezinje ngokuchaya i-White House ngo-January 6, 2020 laphana, mbona ngathi izinto ezizamdonsela phansi. Nxa kuyilizwe ngelizwe ye, kodwa nxa sokungumhlaba wonke ngibona ngathi kuzaba lobuzima ukuthi abuyele laphana anqobe uBiden.
Kodwa nxa sikhangele lona ibandla lama-Democrats siyabona ukubana kungani kuloku khonona ukubana umongameli Joe Biden usekhulile. Ubona ungani akusoze na kudelise inhliziyo zabanye bengamvoteli?
Ye, kungenzakala ukuthi kube yikho lokho ukuthi bahlehlele emuva. Kodwa ngimbona ngathi bazafuqa sokusiya ekugcineni kokhetho ukuthi kukhanye ukuthi ongabangcono ubani phakathi kwabo bobabili. Bonke sebengamaqhegu, liqiniso lona leli ukuthi bangamaqhegu bobabili. Kodwa ke ngibona ngathi ama-Democrats nxa abakhokheli bakhona bengakhononi bazazama ukufuqa kusiyafika ekugcineni.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe. Kesikhangele impumela yemidlalo ye-Africa Cup of Nations edlalwe izolo. ELiSenegal 3, Gambia 0, Cameroon 1, Guinea 1, Algeria 1 versus Angola 0. Kusasa ke iBurkina Faso izabhekana leMauritania, kuthi iTunisia yona idlale leNamibia. Imali izabhekana leSouth Africa. Hayi, isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Amapholisa asebize omunye wabagcinisihlalo bebandla le-MRP, umnumzana Mudenda Chilumbo, ukuthi bambuzisise ngamazwi ukuthi ibandla le MRP liqoqa ukhetho lwe referendum yokudinga ukuzwa ukuthi uZulu wesigaba seMathebelele lenkabazwe uyafuna na ukuxexebuka elizweni leZimbabwe. Umhlangano webandla lona leli le MRP uyenzelwe eMakhokhoba eStanley Square ngomgqibelo lapho okuthiwa umdenda Jilumbo wethula amazwi la. Amakansila lamalunga edale lephalamende awebandla le-CCC alandule uluhlu olwethulwe lixuku elisekela umnumzana Sengezo Chabangu olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wekhetho lwe-by-election olwephelandaba Chabalala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.